sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNcwabazi 2023 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Maphandleni bayafoswa, bayaphiwa iyunifomu yabo yezano, bayathatha kodwa bathi basebenzele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU PF.
And ngiyangizwa abantu besithi maybe kulokutshaywa ngabantu kulokuthuselwa ngabantu kumbe kulani. Hayi, thina ngangangapha kwela kithi emathebeni sami angaze kubone lokho. Abantu bazikhakhasela kahle
kodwa abakubandla le-ZANU PF bakuphika lokhu. Kubhubha abaculi abalodumo abeqembu le-insimbi zezwane lwaye ngumthuthisi omkhulu kahulumende. Zalethulela ezamasiko, ezemidlalo, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ezabelweni SGNU athi akahlanyezwa ngabalandeli bebandla le-ZANU PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Bathi isimo sibi eMasvingo, Mashonaland Central, Mashonaland West lezinye. Kulabanye njalo esigabeni sebubi okuthiwa izakhamizi zethuselwa ngabalwa impi yenkululeko abathi bazaxotshwa bonke basemaplazini abazavotela ibandla le-CCC. EleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale lepalamende lukamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Felix Magalela Spanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi loba kunjalo abantu bazimisele ukususa ibandla le-ZANU PF embusweni.
Ngisuke koBulawayo ngangena eKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu ngaze ngafika eHarare, namhla ngingapha eMashonaland Central. Ngithi zinhle indaba, zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma-street suka koBulawayo zisuka eHarare ngibona kuphela iyelo. Ngabona iyelo ngangena ema-streetini ayembare Mfako seGlenview ngabona iyelo. Hatshi isithujaha uchitsunga bambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukelelo. Ngangena ngapha emashonaleli ngiqale ngebhindura ngasuka ngaya eShamva khathesi ngise-Mount Darwin. Ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane ngithe ngiliphe okuthiwa i-Global View ukuthi abantu bathanda njani ibandla le.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izano abasayifuni. Ngingenile kumapostori kuRimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqoke iy'ngubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy iqinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze babona imali yegold bayahuquluza ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradzi. Bathi abantu bezana amashefu yiwo abasidikayo. Ngalokho Mahlabezulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani emaNdebeleni lakoBulawayo sokukhanya ngani izano sigxile khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa silala khona, sitshona khona ngoba ngapha sebamxotsha. ivikele iphelile yodensemaswingo iseshurugwe hashi konke abantu sebekhalele sebefaka amabhathi phandle bathi bona sebemelele ukuthi ujaha umfana omncinyane ubaba uadvocate Chamisa engene ngalokho bakhuluma kakhulu bacela ukuthula bathi lapha emaphandleni bayafoswa bayaphiwa iuniform yabo yezano bayathatha kodwa bathi basebemekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo into ebahluphayo bathi kungani bayafoswa ukuthi bazavotiyelwa ekuthiwa ngama-assisted voters bafuna ukuthi sibancedise yikho ke ngithe mayuyu hlobo zethu ilizwi lizabuya kodwa sithi abaqine abantu laba bafundile akula muntu ongala form 2 ongala grade 7 yikho ke izani sizama ukuthusela abantu isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu bathi abakwanisi ukuzibhalela
umnumzana Felix Magalela Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC wexoxa lathi esamashonaland umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokho esithi bazanqoba ukhetho oluzayo
njengebandla le-ZANU-PF ngibona ngani ukukhankasa lokhu sikuthatha njengento e-serious njalo i-messages layo ebantwini ukuthi ilizwe elakhiwa ngabanikazi lokhu kubana kupha ubani lobani umlando wokuthi azazi ukuthi lapha akhona ulomlando ukuthi abone ukuthi uthuthukisa isigaba sakhe uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela yokubana sifisa ukubana sizibuse.
Likwenza njani konke lokhu baba Nkomo?
Ukukhankasa esikwenzayo sesihamba thina door to door esikhuluma nabantu sibonisana sesikwenzile njengebandla le-ZANU-PF sibabonisa lapho esavelela khona lapho esesikhona nalapha esiya khona njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esukuthi ngama-sales ethu lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga e-ZANU-PF uma sesithisa abalabantu laba sokulula ukubana sikhumbuzane labo silibandla esingathi lilama structures lilobukhokheli lilabantu balo vele i-ZANU-PF asiyolani othi ungayidinga ngaphi langaphi ivele yona ikhona isebantwini iphila ebantwini so ngalesi sikhathi sokukhankasa ikithi kuba lula kakhulu
ukutshaya abantu kuyezizwa kuthiwa ke abantu bayatshaywa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo
Ngiyangenzwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu kulokothuselwa kwabantu kumbe kulani hayi thina ngangangapha kwela kithi emathebeni ne-South angaze kubone lokho abantu bazikhankasela kahle bazikhulumela kahle sithengisa imibono yethu njengebandla le-ZANU-PF sibatshengisa ubana thina siyibandla elilalokhu lalokhu elikhona ubana lincedise uZulu elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile uma sikhangela kulolu khetho esiqondane lalo hayi thina vele mbona ungani njengebandla le-ZANU-PF vese sichaphile ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba uDim Nangagwa konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona ukuthi kufanele ukuthi ibandla le-ZANU-PF linjani liqhubeke libusa yebo kungaba khona abasolayo ngoba vele lo umkhankaso njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla le-ZANU-PF bakhulume kubi ngobukhokheli but ungakhala phandle uzofumanisa ukuthi hayi ibandla le-ZANU-PF liyasebenza
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7 eseyinsiza esabelweni seMatoreni South ibandla le-CCC belilo mhlangano walo omkhulu namhla ukukhankasela ukhetho eMtare ele-ZANU-PF lithi liqhuba imihlangano lozulu ezindlini kusenjalo uJohannes Tomana owayengumthuthisi omkhulu wakwele-Zimbabwe ubesemele ele-Zimbabwe i-Democratic Republic of Congo kasekho kakwaziwa ukuba ubulewe yini lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live U-Elvis Mathe lomunye wakhe uThembinkosi Maviri Mpofu batshabalele engozini yomgwaqo izolo emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eVictoria Falls. umade obekhokhela iqembu leinsimbi zezwane udlulele esibhedlela seSt Luke's eLupane. Umpofu uphelele lapho kwenzakale khona ingozi le. Amapolisa kawakwethuli umbiko ngodaba lolu. Kubikwa uba imoto akade behamba ngayo iduke ivili yatshaya isihlahla. Abalimele kakhulu engozini le bakhoqela umeluleke Brema Moyo labanye. Uzinja ziyamluma ufike kuleyo ndawo okwenzakale ingozi le.
Sihambile laphana after sesizwile ukuthi kulento enje siyenzakele safika sathola ukuthi basesibhedlela seSt Luke's. Uma sifika khona basibuza ukuthi singobani, ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho-ke ngabuza ukuthi ngabe kukhona ukuthembisayo yini ukuright. Hhayi, unensi wakhona wathula wase asambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona, wathi hlalani lapha, sahlala. Wathi udoctor uyeza uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade, basebethi ngenani ngapha, basilethele izitulo ezo-3, basebethi ayihlalani lapha sikhulumeni lani.
Atheni amadokotela?
Basiqala basitshela kakhulu ngoBrema ukuthi ulimele, unqamukela lapha unyawo lulodwa. Then basamthunga kodwa uyakhuluma, wathi so azitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngoBrema kusho ukuthi nguye olimele kakhulu. Uthe seqedile wasesitike, hhayi uyaxolisa kwi-LVC, akakwazanga ukuphila. Ngamanye amazwi ukuthi i-LVC usesishiyile ma-L. Hhayi, yikho lokhu abantshele khona. Ngase ngicela ukubona laba abanye athothi balimele kakhulu, oButsununu nabo-John Master balimele impela, but uButsununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo noBrema sebebalethe mpilo. So ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengabe abantu nabo benemdeni, I think umdeni izobe isinazisa ukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo nokuthi basithathe besibonisa uma eli ndawo eselayide eselele khona. Basinika-ke izinto zakhe de ezithwele, ifoni esiyithethe ngakama-Eli nekaBrema nekaJohn Master i-out 3. Lana amanye I think wakuthiwa de bekwesinye isibhedlela ekuqaleni shuthi amafoni abo siwatholanga. So lapho esinakho amafoni awu-3 nesipantshi nelayisensi yakhe. So hhayi, kunzima bantu bakithi. Kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo ngoba umaViri locha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye, kodwa-ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho elikuzwileyo ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga kube yiqiniso. Kodwa-ke asiqineni ngemithandazo, sincedise abafowethu laba belulame. Kodwa-ke hhayi, uma eli ena ulimele noma nje sethule, kodwa hhayi ulimele. Okuningi lokuningi I think umndeni izobe isinazisa lokho kukhona. Ngizokuhambisa emndenini wakubo kusasa, ngizovuka nje khona kwamagabela.
Uzinja ziyamluma ngumculi olodumo ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siphela namhla isikhathi esafakelwa abadudula umbuso kahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum kule Niger ukuba bembisele esikhundleni. Inhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi izabisela uBazoum ngenkani uma ibutho lingenzanga lokhu ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sika sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe
manje.
Kwezamasiko namhlanje sixoxa lo baba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo lamhlanje.
Ngibingelele baba uDube kini nonke ningabasakazi kanye nakubalaleli bethu.
Yes, siyabonga kakhulu. Sizokuthi-ke belukwaZulu akusitshele ngohambo lweni lolu.
Besihambile baba uDube siye kwaZulu endlunkulu ngempela esigodleni sakokhangela amankengane. Besihambe nje singamabutho nabanye nje abantu besizweni, kodwa-ke besikolwa yindlunkulu yakokhumbalo.
Lihambe njani khona ngani?
Sihambe kahle kakhulu, futhi sasike semukelwa ngezandla ezimhlophe kakhulu. Kanti futhi sihambela phana sinesipho, besinezinkomo ezingu-4 njengoba niyazi ukuthi ngokwesiko uma isizwe singavakatshela esinye isizwe kuyomhanje kunezipho njengoba nisazi sasithi izipho zasendulo yizo izinkomo lezo besihamba nazo izinkomo.
Injongo yini lapha kade ukwenzani kulapha?
Ningathi nje kuke kwaba lohlelo lolu olwalubizwa kuthiwa luhlelo lwasemangadini lapho esahlangana khona lenkosi yakongena ezinze lapha edanoda emayijeni kodwa edabuka khona enadali lena. Ngokunanzelela ungema ukuthi abantu bakwaZulu nababithi bayaxabana kodwa ke ngokomlando bangabantu bani yangenelela yasisenza izinhlelo ukuthi kube nokwazana phakathi kwezizwe zombili lezi kuvuselele ubuhlobo njalo uZulu mangabe kwenzeka asukume afukhuze isihlapha esenzakalayo.
Singathi ke inkosi itheni lapha
isilo samabandla indlulamithi ikhombise ukuthi iyalwazi udaba lokuhlukumezeka kwabantu bakithi. Njalo ujabule kakhulu ngokubona isizwe sikamzilikazi yatsho yathi semkhankasweni ukuthi izihambele zonke izizwe futhi izozama okusemandleni ayo ukuthi ixoxisane nabathintekayo ukuthi abantu bakamzilikazi ma belapha kwele Mzantsi Afrika bengahlukunyezwa ngabafowabo. Yikho-ke uthembise ukuthi uzozama okusemandleni akho ukuthi azithinte zonke izinhlaka ezithintekayo njalo wakhuthaza ukuthi nathi abantu bethu akube ne-database baziwe ukuthi bangobani uma besafihla amakhanda lapha.
Ye, phose lokugcina babangweni.
Elokugcina ngingasho ukuthi abantu njengoba isilo umlomo ongaphethi manga sesishilo ukuthi abantu abahlangane siyanxusa ukuthi abantu abasondele kwabanye ikakhulu njengoba kulama-group asekhona esiwavulile ngokwezindawo okushana ukuthiyana. Xa bekhona esingabafinyeleli kithi bazame nabo ukuthi basondele kithi ukwenzela ukuthi xa sokusenziwa leyo database ukuthi abantu baziwe mhlawumbe kuzoba lezinto ezingamakhajana noma izincwajana abazaziphatha ukwenzela ukuthi noma becatshile lapho besakhuselisele yelapho e-South Africa kube lezinto ezibavikelayo ezinjengezincwajana leziyabo. Siyanxusa-ke nokuthi abangakabi khona kuma-groups basondele kithi angazi noma ngingabanika le namba yami ukuthi
mhlawumbe sibaziwe.
Inamba yami ithi 073-176-0387.
Hayi, kulungile ke, siyabonga kakhulu ke. Besixoxa namhlanje ke lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Kangele ezinye
ziyawagcina amasiko. Manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo ntukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Lesikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khona phayana esikesalikhangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelele ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 13 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa kufuneka kanje. Wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesithi kuso isisebenzi sesivini, bheka suke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani. Unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Nxa sisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odalwe kumagumbamani omhlaba kungakhathalekile ukuthi ungubani. Wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe, wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle labanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye kodwa abanye lapha emhlabeni gabalazo lezo zithelo zothando zokubekezela zobuntu abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu kodwa inhliziyo yakhe ayikana inhliziyo igaya izibozi kayibukeki yenza izinto ezihlathimulisa igazi izinto ezinyanyekayo izinto ezisabisayo abanye abantu ngaze ubabone behamba balesimo sokuba ngumuntu kodwa ubuntu kabukho kubo banjengesihlahla soneso somkhiwa singaba lezi ngatsha lempande lamaxolo lamahlamvu kodwa kasitheli lutho uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi qha gakula lutho kuye abanye abazi bangeni lezikhundleni zokukhokhela abantu abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi ubosobhu abanye abalisa abanye zinduna abanye ngokansila abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni kodwa izithelo kazikho yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya izithelo zothando izithelo ezifuze zivume eziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo abantu bahlala bexabana kungelani sizathu kungaqedakala ukuthi kuyini baxabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye zokubambanisa abantu zokuhlanganisa abantu zokuxolelana lokuthethelelana lokubambisana kazikho kubo abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu abadla baze badle lezinto zezintandane badle lezi abafelokazi badle labezigulane ufice bona bekhukhumala umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye uNkulunkulu sengathi angasondela kulibona ebantwini abanjalo ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle uNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho angadani ngemisebenzi yami ngoba siyabe singelancedo emhlabeni asikhulekeni babathixo engcwele sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe ngoJesu uyakhulela amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yenguqu equtshwe namhla.
Kule midlalo emithathu namhla kusigaba sePremier Soccer League njalo iqembu leDynamo ngosilibe ngujiki lobhanqa 0-0 lelewange emdlalweni obusenkundleni yePapa Fields. Igama leManyika Diamonds lichaye leCapes United nge-2 kanyanga seGibbo njalo umgadli uRalph Kaundera nguye olichaye emambuleni kabili. Emdlalweni wesithathu iqembu leHerentals libe ngujiki lobhanqa 2-2 leqembu leTriangle ngaseMandava. Kumidlalo yedlalo namhla kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele-Australia leNew Zealand. Iqembu leNetherlands linqobile South Africa nge Tuganya kuthele Sweden linqobele United States of America nge 5-4 ngemva kokuchaya kwembekwa. Kusasa ngomvulo eNigeria izadibana leEngland kuthi Australia izadlala leDenmark. NgoLwesibili iqembu leColombia lizadlala leJamaica kuthele France lizancikilana leMorocco. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji. Nanka ke amazwi kaJays Marabini umajaha yodwa. Okududuza umdeni kaElvis Mathe loThembi Nkosi Maveri Moyo abatshalabalele engozini yomgwaqo laba ke bebekuqembu leinsimbi zeJwane.
Kuteni yabo la abashonile maeli nomaviri ithi asiduduzekeni ubuhlungu kunzima ukwamukela kodwa ke singakuthini uNkulunkulu uvumile ukuthi kube ngaleyo ndlela ngakho ke kumele thina siqine lasemthandazweni sithandazele izimuli sithandazele izimbabwe yonke sithandazele abantu bonke basetsholotsho lapho kuvela khona insimbi zezwa kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakeleyo ukuthiwa ngabafowethu ngendlela ebuhlungu kangaka insimbi zezwane ibhendi ngathi dume kakhulu kakhulu kulakithi lapha emathebelelendi lasezimbabwe ezimbabwe yonke jikelele sihlangana nje endaweni ezishiyetshiyeneyo ngemisebenzi yethu yokucula sijabulisa abantu ngikhulume uma eli onwe ube ngu-lead man lapha insimbi zezwane ukuthi abantu hheyi bantu silahlekele kubuhlungu sidlala iy'ngoma zabo ngikhumbula ndidlala iy'ngoma zabo kakhulu nxa sisile ngihambo zethu ezithiyeneyo nxa siya kumashows siyadlala iy'ngoma zayo eredweni emoteni nxa sihamba umaviri umfana urekhode estudio sami i-albhamu yakhe esithi layo iyadlondlobala
umculo ka insimbi zezwane ngabalale ngokuthula isapha sikhuluma ke ngoElvis uMathe lomunye wakhe ababhubhe emgwaqweni lapha kwele ngozi emangalisayo Jays lawo siyabonga kakhulu ukuthi ulethe amazwi enduduzo singagqiba uhlebo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla leZANU PF kodwa ibandla leZANU PF liyakuphika lokhu kubhubha abaculi abaludumo abeqembu le-insimbi zezwane silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.